Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo ku Studio 7, ngolwesibili mhlaka 31 kuNcwabakazi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
abantu abenelisi labo ukuthi bethole idata lokudownloada behambe kuwebsite. So sivumelana ukuthi la i-City Council isithumele impiko through ama-associations ukuze ukuthi sidlulise leyo mpiko ukwenza ukuthi abantu bengasaleli phandle.
Abanini bamabhizinisi, ama-informal sector, bahlangana labe-council yakoBulawayo lapho abaxwayiswe ukuthi bebhalise amabhizinisi abo ngokusemthethweni ukuze benelise ukuphatheka labo kunhlelo ezifana lama-tender alikhanseli.
Away with the food! Away with the mask! Away with the lockdown! Enough is enough!
Enough is enough!
Enough is enough!
Enough is enough!
Izizalwane zakwele South Africa eziphikisana lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 zitshengisele ehofisini kamongameli Cyril Ramaphosa zisithi alumiswe uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lemijovo. Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine okwakuqala eZimbabwe selisedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million, kuthi asebehlatshwe lesibili seliphezulu kwesigidi lengxenye 1.6 million. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Abanini bamabhizinisi, ama-informal sector, namhla bahlangene labe-council yakoBulawayo lapho abaxwayiswe ukuthi bebhalise amabhizinisi abo ngokusemthethweni ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kunhlelo ezifana lama-tenders ali-council azathuthukisa amabhizinisi abo laleli dolobho. Unkosikazi Nesi Sampofu obona ngokwethulwa kwembiko kule council kanye lomsekeli kasodolobho uKhansila Mlandu Ncube babikwa bejele abakade bekulo umbuthano ukuthi bengabhalisa amankampani abo balakho ukuphatheka kunhlelo zamathenda kanye lohlelo lukahulumende olwe-Special Economic Zones lungaqalisa ukusebenza. Ukuze sizwe okuningi okuhlafunwe kulombuthano, sixoxa lonkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obekulo umhlangano.
Namhlanje uBulawayo Vendors and Traders Association ibisenkundleni qoxisana nge-policy eku-City Council ku-BCC ukuthi iyahambelana lathi, ikhuluma ngathi, iyagoqela yini konke esikufisayo. Njalo sesizikhangela lokuthi siyazwisisa yini izinto ezisemthethweni, imithetho yethu, ama-legal instruments akhona asupporta ukudlelana le-socio-economic rights ezama-young informal traders. Then sazokhangela futhi ukuthi kuyini okungaba possible kuma-policy suggestions ethu, lama-alternative opportunities esinga-explora njengama-youth.
Kuyini okuvunyelwane kulo umhlangano osokuyikho elikhangelela ukuthi kwenzakale okungenza ukuqhuba umsebenzi wenu kube ngcono?
U-director wethu wabulawa Vendors and Traders Association okhulumile laye kabanzi, saze sagcina sivumelana ukuthi hayi, njengoba kulokunye okwenziwayo kukhulume ngama-policies ukuthi nxa kule mkhankaso yenziwayo oku-advertisewayo, like nxa kulama-tenders especially ngoba sikhangela la ku-gender ukuthi kuba lama-tenders abakhona ecine ama-young women youth ecine bengakubonanga ngoba i-City Council tena iyaflighta izinto zabo kuma-email zabo ku-websites abo beflighta even la ku-gazette. So sigcine sesivumelana ukuthi njengobana umomo unzima abantu kabenelisi maybe ukuthenga amagazethi, i-government gazette, abantu kabenelisi labo ukuthi bethole idata loku download abehambe ku website so sivumelana ukuthi nje bana singama associations aphila yasebenza kanye duzane labantu la city council isithumele impiko through ama associations ukuze ukuthi sidlulise leyo mpiko ukwenza ukuthi abantu bengasaleli phandle ukukhulunyela ngama gender policies you know i right to work ku environment enhle bakhulume ba city council bathi silama slides awesola afakwa yi council okwenza ukuthi omama beyenelise ukuthi nxa besemarket kumbeni besezindaweni ezijiyeneyo bekwanise ukuthi behambe bevikelekile kukhanya bengasukelwa ngamatsotsi so kuningi esikhulume ngakho savumelana lakho it was a fruitful meeting eyenze even lama-youth air out ama-challenges abo lama-expectations abo le city council layo isitshenisile ukuthi le open doors policy njenge-PVTA lakho sincomile njalo i-city council ukuthi sike saphatheka eku-upgrading i-city bylaw yethu sifakile lathi imbono yethu abe-city council bayithatha bayicubungula bayinanzelela bayithatha layo imbono yethu kuningi nje esingathi singakulungilungisa yembe ama-policies kumele ebe-friendly to informal worker especially ama-young workers so sizabe sihlalisana phansi ku-round table le-city council sixoxisana
Lo nkosazana Debra Mgasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association esixoxelayo ekhona le kobulawayo. Ngokutshona kwelanga izolo bese kulabantu abazenkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lambili 22,092 abakade sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 okuhle kwakhuphula inani lasebehlatshwele ijekiseni okwakuqala daya kwabedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million ukuthi abazenkulungwane eziphezu kwezilichumi 12,700 abahlatshwe ijekiseni yesibili bengezelele inani lisiya kwabaphezu kweyisigidi lengxenye i-1.6 million ukunjalo nje izizalwane zakwele South Africa eziphikisana lokuhlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 zitshengisele ehofisini kamongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe izolo zisithi alumiswe lolu hlelo kuphinde kwesulwe lemgoqo yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane lo uThuso Khumalo zethulela lolu daba eseJohannesburg khona le kwele South Africa
away with vaccine away with the mask away with the lockdown
Leli licuku labangafuna ukuzwa ngokuhlatshwa kwamajekiseni okuvikela i-coronavirus ngesikhathi belibhekise ema-ofisini kamongameli Cyril Ramaphosa. Abakade betshengisela laba bethesa uhulumende umlando ukuzama ukubabamba ngamandla ukuthi bahlabe ijekiseni le bethi iyabulala. Umphathintambo wezempilakahle kwele South Africa usanda kwazisa ukuthi baphakathi kokuhlaziya amaqhinga azakwenza abantu bahlabe amajekiseni awe-COVID-19 vaccine kugoqela le mibono yokuthi kungenzakala abantu bagcine sebebanjwa ngamandla ukuhlaba. Omunye wabe betshengisela labo unkosazana Sibongile Sithebe uthi kwephula ilungelo lakhe ukuthi abanjwe ngamandla kufaka into angayifuniyo emzimbeni wakhe. Uthi njalo osekubaphazamisa ukuthi sekulabaqatshi asebeqala ukutshela izisebenzi zabo ukuthi nxa zingahlabanga zizaphelelwa umsebenzi.
Ngichuza ukuthi ngife ngale gazi uNkulunkulu angiphelona. Angifuni enye into ezofakwa la kulo wami umzimba. Angisabi ukuthi izongibulala, ngifuna ukubulawa uNkulunkulu. Angifuni ukubulawa yinto efakwe la.
Nkosazana Patricia Smith laye obeyingxenye yalokhu kutshengisela ukuthi okwenza angayifuni ijekiseni ukuthi kulabantu abayisikhombisa abaziyo ababhubhayo ngemva kokuhlaba ijekiseni le. Abanye ke bebesithi abukho ubufakazi bokuthi iyasebenza njengoba labahlabileyo beqhubeka bewuthola lo mkhuhlane. Kodwa ekufikeni kwabe betshengisela laba ema-ofisini kamongameli Ramaphosa amapholisa abalisile ukungena njengoba bebengagqokanga ama-mask befunga begomela ukuthi ngeke bewagqoke. Iningi lezabantu zeZimbabwe bathi abavumelani le mibono yokuthi amajekiseni e-COVID la ngawokubulala abantu. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla ukhuthaza osowabo ukuthi bayihlaba ngoba kukhanya liyakhwela inani labafayo abangahlabanga xa uqathaniswa lenani lalabo okucatshangelwa ukuthi bafe ngemva kokuhlaba. ukuhlaba amajekiseni la.
Asibende themba siyehlise ulaka siyehlise nokwesaba ngoba esikhathini esinengendlela embona ngakhona okunye kusuke kuyikwesaba kuphela ukuthi lento ingathi ngoba kuyinto esiqalayo kodwa ke angiwabona ama vaccine kungenziwa into engabhubhisa umhlaba because this thing isabalele umhlaba wonke hayi izwe.
Le into egcizelelwa isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati othi kuqakathekile ukuthi uZulu aqaphele imbiko yamanga ngalesi sifo.
Ukwenza abantu abaningi bengahambi ukuyohlatshelwa ukuvikelwa isifo secorona imbiko etholakala kwabanye abantu ethi yona abantu abahlatshelwa icorona bafaka izimpilo zabo engozini.
Uhulumende wakwele South Africa usanda kwazisa ukuthi liyehla inani labafuna ukuzohlaba amajekiseni okuvikela icoronavirus. Phakathi kwezalwane zakwele South Africa ezizigidi ezingamachumi ayisithupha 60 million zangaphezudlwana kwezigidi ezilichumi lambili over 12 million asebehlatshiwe kanti ke asebehlatshiwe ngokugcweleyo bedlula kancane izigidi ezinhlanu over 5 million. Sebesiyafika izigidi ezintathu over 2.7 million asebehlaselwe icoronavirus kwele South Africa kanti kasebefile sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalombili over 81,000. Inkampani elawula ukusetshenziswa kwemithi yokwelapha kwele South Africa iSouth African Health Products Regulatory Authority ithi abukho ubufakazi bokuthi ukhona umuntu osebulewe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kwele South Africa. Ithi kulabanye abahlatshwa le ijekiseni bevele belezifo ezithile okuyizo ezigcina zibangela ukufa kwabo hatshi la amajekiseni. Umphathijabo zempilakahle yena ukhuthaza amapholisa ukuthi abophe labo abethula imbiko yamanga ngamajekiseni lawa. Ngelesithupha 7 Johannesburg kwele South Africa nguThuso Khumalo.
Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngenxa yodubo lokuvalelwa amanzi mahlayana kanye lenhlawulo zamanzi ezibuya zikhuphukile. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Udubo lwamanzi lokhu luyinsindaba phenduli koBulawayo. Izakhamizi zikhala ngokuthi ahamba mahlayana kungela lakwaziswa ngumanisipala ukuthi inkinga ingaphi sibisibili. Esinye sezakhamizi zakoBulawayo inkosikazi sisasenkosi Mkandla uthi okudanisa yikuthi athi engahamba lapho esebuya ayabe engahlanzekanga.
Sizobunzima bukhulu esihlangane labo khathesi kodwa isimanga esilazo yikuthi izulu line kakhulu kodwa amanzi lokho ehamba okungala time tape ukuthi anytime yabona amanzi engasekho ungakwazi ukuthi kuhamba njani. Amanzi angkhona kwesinye isikhathi nxa ebuya aphenduka elekhale enyabi sesabeka okusuka lathi kuseduze ukuthi amanzi ahamba kangaka ku 10 singakaze siphiwe le time tape ngoba kwezinye indawo ukuthi ahlala bo 2 days engekho. Lokhu kuyasethuza njalo kuyasimangalisa kuyasihlukumeza njengezakhamizi zakoBulawayo ukuthi izulu linile sikhangelele ukuthi singakabi lambi amanzi khathesi kodwa sesisendlaleni yamanzi already.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo esihlala eWoodville unkosikazi Maria Mhlanga uthi bona kabasawathembi amanzi empompini.
Amanzi ahlupha ngale uFili ukuyibhawunsa amanzi izimpompa ziphumi manzi akubuyi manzi eWoodville. So zithi kwenzeni njengoba amanzi ehlupha kangaka vela kula manzi kubuyibhawunse encane. Sometimes abantu beshort amanzi ibuyele ingasaphenduka abantu besala bengela manzi.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo inkosikazi Mesisa Mpofu uthi izakhamizi zisebenzisa amanzi adlilisa inani okumele balisebenzise ngelanga.
Ama-investigations ethu sithole ukuthi ukusetshenziswa kwamanzi esingathi consumption kuloke kuphezulu kakhulu. I-average figure of 519 liters per person per day kadifani ngaba abantu bayisebenzisa but thina besiphezulu sifika as high as 760 liters per person per day. Lokho kutshengisela ukuthi ukusebenzisa kwamanzi ngabantu abathola amanzi from i-Thuli Reservoir iphezulu kakhulu from i-World Health Organization standard i-150 liters per person per day. Lokho kutshengisela ukuthi amanzi asetshenziswa kakhulu njalo abantu kabahlali within i-water rationing limit ekhona edolobheni eku-650 liters per day per household kuma-medium nama-low density areas.
Unkosikazi Mpofu uqhubeke ethi abantu bakhangelele ukuthola inhlawulo ephezulu yamanzi ngoba besedlulisa isilinganiso sabo selanga.
Njengedolobho besihamba through i-COVID-19 pandemic njengelizwe njengomhlaba jikelele. Ngalesi sikhathi si-affected by COVID pandemic, i-billing ibe-based on ama-estimates. Now ama-estimates besiwasebenzisa sikhangele ama-household allocations. Kodwa kuthe kufika uJune noJulayi ka-2021, i-billing yasisuka yahamba ku-actual readings lapho esihambisa abala khona ama-meter. Sithe sesibalile ama-meter yikho sithole khona ukuthi ama-consumers kufanele expect ama-bill aphezulu kakhulu ngoba sinazelele ukuthi ama-consumers amaningi asebenzise amanzi aphezulu ukwedlula ama-allocations abo ayi-ratio lawo o-650 liters per day.
UZulu jikelele wakoBulawayo ukhala ngokungatholi amanzi ngesikhathi, ukuthola amanzi angahlanzekanga kanye lenhlawulo ephezulu yamanzi abangawatholi ngendlela okulakho ukudala imikhuhlane. Ngakwelayo icele i-council ikhala ngabantu abatshontsha amanzi bethi sebeqalile ukuqhatsha abantu abahamba belungisa impompi ezivuzayo engasafiki kuzakhamizi. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo. Sakaza muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa lengcwethi kwezempilakahle, ababalisi kanye labafundi ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu iJackson elivikela i-coronavirus elizweni. Sikhangele njalo udaba lokuvulwa kwezikolo ngesikhathi i-coronavirus ilokhe isidla ubhedu eZimbabwe. Azulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo. Lilami uMikeobe ngo-8 PM.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sibika ukuba umsebenzi wokukhipha amasosha aleli lizwe kwele Afghanistan uqhubekela phambili lanxa lokhu udibana lezikhubeko zokuhlaselwa ngama-rocket. Ababona lokhu kusenzakala batshele intatheli izindaba ezeReuters ukuba abezomvikela beleMelika benelise ukuvimba inengi lama-rockets lawo engakafiki esilindweni iSt Machina lapho akade eqondiswe khona. Umongameli Joe Biden kanye lomkakhe unkosikazi Joe Biden bahlangene labemuli zababutho abalitshumi lantathu abafele engozini yokujikelwa amabhomba esilindweni iSt Machina eseKabul kwele Afghanistan ngeviki edluleyo. Umongameli lomkakhe bebekhona njalo embuthanweni wokubekwa ngenhlonipho kwabakubutho laba enkambeni eDover Air Force Base eseDelaware. Inhloko kahulumende yakwele Malaysia umnumzana Simel Sabrir Yaqob osanda ukuthatha intambo zombuso ngemva kokunqoba kukhetho ubikwa esehlukanise kwabemuli lasehofisini yakhe ku-self isolation ngemva kokuba seduzane lomuntu ofunyenywe ele COVID-19. Lokhu kwenze engenelise ukuba khona ekufungisweni ukuqala umsebenzi kwabaphatha intambo bakhe kanye labasekeli babo ngomvulo.
Kuhlandla lezenotho, ukukhuphuka kwembadalo yesikolo kanye nendingeko zabafundi sokubangele ukuthi abanye abazali behluleke ukubhadalela abantwababo indleko zama-school fees lokunye ukugoqela ama-uniforms. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Ezinye izikolo zibikwa zixothe abantwana abangabhadalanga imali ye-fees namuhla. Abazali bathi kabayenelisi limali ngoba ikhwele kakhulu. Nansi isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi, iNational Consumer Rights Association, umnumzana efihlela Ncube.
I-school fees sikhwele kwezinye indawo ngabo $400, kwezinye indawo ngabo $500 abeMelika. Kuyona lithemu nje ezaqediswa ikakhulu izikolo lezi ezizimele okuthiwa ngama-private. Laba ke abezikolo ze-government labo bafakile imali eziningi kakhulu, hayi nje kuphela ku-school fees, kukhona lokho kuthiwa yi-levy, ikhwelile kakhulu.
Uncube uthi ukukhwela kwezinto zonke kunsukwana ezedluleyo kwenze umumo wanzimela abazali ngamandla.
Kukhweleke ama-uniform, kwakhwela izicathulo, kwakhwela amabhuluku abafana, iziketi zamankazana, konke akukho okungakhwelanga. Ngakho-ke ubunzima abazali abahlangane labo bukhulu kakhulu.
Amazwi kaNcube acuzelelwe ingcwethi kwezenotho umnumzana Regishonko.
Nxa sikhangele kuvula kwezikolo langomumo womnotho abadala basebunzimeni ikakhulu ngakhangela ukubana amandla edola leZimbabwe awile emavikini amabili amathathu adlulileyo sithi kwi-inflation okwenza ama-prices amaningi ahamba aya phezulu okutho ukubana laba abaningi izisebenzi abadala abangenelisanga ukuthola i-pay increment loba ukukhwezelwa uholo basesimini esibi kakhulu abangeke bezibenelise ukwenza yonke into efunakalayo ezikolo.
Ushoko uthi kulokuxosha abafundi izikolo lohulumende kumele baphe abazali isikhathi sokudinga imali.
Kwadala loba izikolo loba uhulumende angakwenza kathesi yikuba navumela abantwana babuyele esikolo abadala abanika amathuba okudinga imali esingathi ngama-payment plan aspread i-payment ye-school fees yikho angakunceda ngabadala.
Omunye umzali ongathandanga ukubethwa ngegama utshelele umsakazo ukuthi ifizi yengane yakhe kwesinye isikolo esizimeleyo eGwanda ikhwele isuka ku-$175 yaya ku-$233. Isiphathamandla senhlanganiso yabantu asebaya kumpentsheni i-Association of National Social Security Retirees Trust umnumzana Gideon Shoko uthi banenge abakumpentsheni abangasenelisi ukubhadalela abantu ababo.
Ezikolo phela bafuna ukuthi imali phambili umuntu emfa. So kunzima ukuthi bazayithola ngapi imali abantu. Njengoba ukwazi wena ukuthi khona abantu lapha eZimbabwe unemployment is standing at 96.4. Kutsho ukuthi khona ipopulation yeZimbabwe enkulu yabantu abantwana abalabantwana esikolo kabasebenzi.
Isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi lokhu kuveza ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF.
Impilo ibanzima nsuku zonke eZimbabwe mahlabezulu. Iviki yona lithe iqalisa intengo yechukela, isinkwa, impuphu, isepa esikuthi ngama basic commodities aqonge ayafika emayezini. Umuzi labantwana abangu-5 sokufuneka kube ne 70,000 RTGS uzayithatha ngathi wena vele ungasebenzi.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi izikolo zenza okusemakhanda azo. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele angenele.
Kanti izikolo zizakhwela njani kuyini okutshintshileyo njalo amathemu akhona njengoba esemafitshane kakhulu ukwedlulisa amathemu ade sisiba lawo kanti kuyini ozokukhweza i-school fees. Uhulumende kumele angenele alungisise umumo lo ngoba ukhona ukuthiwa i-school fees sikhwelile kulezinye izikolo nje eziphonga ukukhweza i-school fees sokudliwa imali kuphela akusela nhlelo zesiqondana lokufunda kwabantwana. Abantu imali kayikho ngakho-ke impilo yakhona yenza impilo zabantu zibe nzima kakhulu ngoba imali yakhona vele kayikho ebantwini.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro yena utshele i-Studio 7 ukuthi umthetho awuvumeli izikolo ukuthi zixotshe abafundi abangabhadalanga i-school fees. Ngimele i-Studio 7 ngise-Washington yimi uNtungamile Nkomo.
Sanda ukuthiwa isikhundla sokuba umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Agricultural Society umnumzana Andrew Mativiri uthi umbukiso walonyaka wezokulima oyarare agricultural show uzaqhutshwa kusukela mhla ka-27 kumpandula ugqitshwe mhla ka-1 kumfumfu. Abafisa ukuzobukisa lonyaka babikwa bezamela babe ngabahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngokupheleleyo kumbe baveze incwadi zokuhlolwa nsuku zonke ukuthi kabalalo leli gcikwane. UMavis Gama sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Dr. Matibiri uveze lokhu emhlanganweni letatele izindaba eHarare wokwazisa ngokuqhutshwa kombukiso weHarare Agricultural Show walonyaka esithi uzabe wehlukile kulo wanyakenye.
During the show there will be booths outside the park where visitors can get a free.
Kuzakuba lendawo lapho izethekeli lizothola ukuhlolwa khona kungela nhlawulo ngesikhathi lombukiso uqhutshwa. Kuthi phakathi khona kuzokuba lendawo lapho abafuna ukuhlatshwa bezohlatshwa kungela nhlawulo. Kuzakube kuthathwa lama temperatures kuwo wonke amagedi okungena phakathi.
Umnumzana Efidlela Ncube wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association uyalisola inyathelo likahulumende lokuvumela abahlatshiweyo kuphela ukungena embukisweni wezokulima weHarare Agricultural Show.
Abantu bengakaphoqelelwa ukuthi baveze izithupha eziveza ukuthi bahlatshiwe, kumele kube sekwenzeke konke okudingakalayo ukuthi abantu bahlatshwe, esibalela ukuthi kube khona lawo majekiseni. Okwakhathesi amajekiseni ayashoda.
Okwenziwa nguhulumende Udlela Ncube uthi yikwephula ilungelo loluntu.
Awuzathi abantu kumele babe sebehlatshiwe bonke abeza emhlanganweni kumba bangena emsebenzini kumba bangena ezikolo, kodwa lelo jekiseni libe lingekho kuyo yonke indawo ukuze kube lula ukuthi abantu bahlatshwe. Kuyikwephula ilungelo labantu lokho, kumele kuvinjelwe.
Okusekelwe nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo.
Sesibone ama events kahulumende kakhulu, yibo abakuqakathekisekayo ukuthi nxa ungahlatshwanga angazake kuwe part and parcel of ama events ayenziwa nguhulumende. Kodwa ke akuba njengamandla nxa ukuyikuthi ke awuhlatshwanga njalo bawufuna ukuhlatshwa, uyayiyekela ke ukungena leyo event.
Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Synergies for Growth, Cooperate, Collaborate, Complement to Fully Value Support for the Cause of Agriculture and Attended Value Chains for Increased Production, Productivity and Profitability, leti Celebrating Unprecedented Growth. IHarare Agricultural Show ngumbukiso omkhulu wezokulima elizweni jikelele ovame owenziwa sokugqitshwe imibukiso yezokulima ezigabeni ezishiyeneyo zelizwe. Uvame owenziwa ngoncwabakazi minyaka yonke, kodwa lonyaka lanyakenye awenziwanga ngaleyo nyanga ngenxa yokuqhamuka kwesifo se-COVID-19. Owalonyaka umbukiso ubikwa zavulwa okusemthethweni ngolwesine mhlaka 30 Mpandula ngenxa yomqondisi owezas engasatshongo ukuthi ngubani ozaba engumhlonitshwa ngalolo suku. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abanini bamabhizinisi, awe-informal sector bahlanganela bekhansile yakoBulawayo lapho abaxwayiswe ukuthi bebhalise amabhizinisi abo ngokusemthethweni ukuze benelise ukuphatheka labo kunhlelo ezifana lama-tenders alikhansili. izizalwane zakwele South Africa eziphikisana lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 zitshengisele ehofisini kamongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe zisithi alumiswe lolu hlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.